Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngale kulanjani ezilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi u3 Ncwabakazi 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osekubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasasebenzi kahle.
Okwakathesi e-Athloni inamba yethu isikhuphukile, izingabe beselikhwelile sibili labalinengi, bese sibekwa between maybe ngathi 23 and 30 ngelanga.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 lanxa bekhona abathi bayehlulekile.
Leyo eyokuthi kunabantu abangavunyelwayo ukuhlatshwa kungamanga amakhulu kakhulu ngokwazi kwabo.
Ibutho lesizwe likhangelelwe ukuqalisa umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo kusukela namuhla kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Ngibona ngazani indawo leyi ngokukhetha kwayo ingaba iqondile sibili iphakathi isesenta kwemganeni yephakathi laphakathi kwemganeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osekubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasebenzi kahle. Kumanani ayethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle, abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo badlalela kwabahlanu kusiya phezulu ngelanga linye. Kumanani ayizolo khona kulabayisitshiya kalombili 8 ababulewe yi-COVID-19 kobulawayo. Elizweni jikelele babengamachumi amahlanu ababhubhileyo. Idolobho leHarare yilo elilabaningi ababhubhileyo abalichumi lasithupha 16. Kuthi ababanjwe igciwane le-coronavirus elizweni jikelele bangamakhulu adlula isithupha 686. Kobulawayo ababanjwe igciwane leli bangamachumi ayisithupha lanye 61. Sixoxe lo-Councillor Sinikiwe Mathanda ukukomidi ebona ngezempilakahle kumanisipala wakobulawayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuliqiniso sibili ukuthi emalangeni abantu sebesiba baningi ababekwayo emangcwabeni. In a normal situation besibokubekwa like sithi i-athlon bokubekwa between 8 and 12 ngelanga, besisiba le mngcwabo between 8 and 12 ngelanga e-athlon cemeteries. Then when it comes to iluveve singabali amasuku babies because ikhona lapho vele kade bekwa ababekwa khona labe NPS abadala, bese sithi maybe ngelanga singabeka between 4 and 6. So okwakathesi e-Athloni inamba yethu isikhuphukile, izingabe beselikhwelile sibili labalinengi, bese sibekwa between maybe ngathi 23 and 30 ngelanga, okungangokuthi inani lakhona sibili beselikhwele kakhulu. Imbangela kungama cases awe COVID abeseqanise kakhulu elizweni lakithi lakobulawayo nje. So ngingathi challenge sibili ibisikhona njengobulawayo, and inkulu kakhulu ukuthi ngitsho lezi sebenzi zika municipal wakobulawayo bese zisiba le challenge enkulu, bese zisiba overwhelmed sibili okokuthi besingasanelisi sibili, bese sisiba ngamaphezu kwamahlombe up ngendaba ye COVID-19 yona lekhwa.
Sizwa kuthiwa amathuna e West Park avaliwe ngenxa yokuthi umthina ogebhayo amangcwaba awusasebenzi. Ungasitshela ukuthi njengecouncil lithatha nyathelo bani njalo umonakalo okhona ngenxa yalokhu unjani?
Engingakutsho sibili ukuthi kuliqiniso ukuthi njengobulawayo sesile challenge, but ngingakhulumi kakhulume ngithanda ukuthi ngiqondise ukuthi eWest Park kasisabeki njengobulawayo, sisangcwabi njengobulawayo City Council, sesibeka labana abalama reserved graves abawabhadalelayo, kube sokubuya labanye bama-churches abalendawo zabo anjengabo Anglican enjenge Gudaramwari, kube sokubuya abe-army labo ngabanye ababhadalela indawo zona lezi ezisetshenziswa eWest Park. Then ubulawayo wethu ubeka e-Athlon le-Louvre Cemeteries okwakathesi lapho esikhona njengobulawayo. So i-problem besibelayo ngamagodi ukuthi umtshina wethu wokugebha amagodi ethu usuke wasusifa, kuyisizathu sokuthi umtshina wethu ubusebenza kakhulu emalangeni lawa non-stop because of i-pressure ekade silayo njengobulawayo, ukuthi abantu bese sibeka abantu abaningi ngelanga lilinye, and isimo sangikhona besifuna lokuthi umtshina lawo kumele ukuthi uye ku-service, kuzama ukuthi ku-service, but unfortunately ukufa nxa sokufiwe sokumele kubekwe, so umtshina ubungasatholi lawo ukuthi uye ku-service. So i-challenge yethu njengobulawayo iyona leyo eyokuthi bese siyandelwa. But ngikhuluma nje ilanga lalamhlanje bese sanelisile ukuthi sidinga omunye umtshina ukuthi uhaywe njengobulawayo lwana usiya kuservice.
Lo ngukansilor Sinikiwe Mthanda okukomidi ebona ngezempilakahle kumanisipala wakobulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19, lanxa bekhona abathi behlulekile ukuhlatshwa ngenxa yokuthi amaphepha wabo awamanga kahle. Kodwa esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kulelo lizwe, umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, utshele iStudio 7 ukuthi yena uhlabile kungelahlupho.
Leyo eyokuthi kunabantu abangavunyelwa ukuhlatshwa kungamanga amakhulu kakhulu ngokwazi kwami, nge-experience yami engibe nayo mina ngesikhathi ngisiyahlabisa. So angazi ukuthi lapho abayekhona kukuphi abafike babayalisa khona ukuthi bahlabe. So mina ngihambe ngingumuntu ovumelekileyo ukuthi ahlale eSouth Africa, so nginamaphepha ami wonke, ngine-ID, ngine-passport, ngine-permanent resident. Kodwa ngithe ma ngisiya esibhedlela e-public hospital ngase ngikhohlwa i-ID yami. Ngithe ma ngifika ngaproduce i-passport, i-passport yami wayithatha lwani muntu wangirejista kasha, saqala kasha, ngangena ngiyi-walk in, ngahlatshwa same day. So lothi abayalisa ukuhlatshwa, hhayi angazi ukuthi kuthatha kuphi.
Kuyini kahle kahle abakufunileyo kuwe?
So i-system, i-online system yokurejista ivelile provision, ine-provision ye-passport or ID. So angazi ukuthi why izoba nalokho njani bese ibuya futhi yalisa abantu ukufaka ama-passport yabo. I-online system, i-walk-in system yokuthi uyangena nje noma ungubani, noma ungakabizwa, ungakarejista, iyavumela futhi, ngoba yiyo engigcine ngiyenza njengoba ngisilo mina. Ngafika ngaproduce i-passport yami, bangamukela mpela. I-passport ebhalwe Zimbabwe engafihlwayo, ngoba mna nothing to hide ngokuba lapha e-South Africa. Bafune i-passport kuphela, that's all they wanted from me.
Bakhona yini abanye abavela eZimbabwe osuzwele ukuthi labo bahlatshiwe?
Yebo, kakhulu abaningi. In fact mina ngihamba nomfowethu engihlala naye wahambe ephethe i-passport yena. I-passport yakhe yile yama-permit la ama-special permit awe-Zimbabwe, yama-Zimbabweans rand. Kwafika naye wazihlabela, akazange abe nenkinga. Nginomfowethu ongumbalisi la ofundisayo, usehlabile. Nginodade wethu obe ngumbalisi ose-retired usehlabisile.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa.
Yebo yebo yebo, mthoko omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection etsilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 pm. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwegcikwane le coronavirus elizweni. Khangela njalo uhlelo lwe Mandela Washington Fellowship oluqhutshwa ngohulumende welemelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi leAfrika. Silukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo 8 ntambam.
Ibutho lesizwe leZimbabwe Defence Forces likhangelelwe ukuqalisa umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni yokunqabela umkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo ehofisini yehlalani kuhle eCountry Park lemavingilini eFood for Less Shopping Center emganwini kusukela namuhla kuze kuyefika ngolwesihlanu. Leli nyathelo libikwa lithethwe yikansili yakobulawayo imanyene lohulumende njalo lingeminye imisebenzi yokuphathisa izabelo equtshwa libutho minyaka yonke ngenyanga kaNcwabakazi ukunanza ilanga leZimbabwe Defence Forces Day. Ukansila Mzama Dube kaward 26 emganwini kobulawayo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzaphathisa kakhulu ngoba abantu bebethola lolu sizo kukilinika eyodwa kulindawo obesekubangela indwendwe ezinde.
Engikujabulela njengokansila ukuthi ngizwile abeklinika bengitshele ukuthi kuyabe kuhlatshwa emganwini bencediswa ngama butho ngezindlela futhi ungathi amabutho abantu balatha amabutho bethwele umbhobho beyesabe futhi ikhilinga bezempila kahle yikho engikuzwile ukuthi babe bekhona ngale engilethemba bangazani yinto ezasincedisa kakhulu ngoba amalayini lawo abesiwa makhulu kakhulu njengenketa kliniki ethwala abantu abaningi kakhulu emganini bakula klinika. So vele bebekhathazeka kakhulu kusuka emganini bebuya eklinika ikakhulu abantu abadala kumbe abantu abangathulanga bekusiba nzima kakhulu. So ngaleyo ndlela bangazani ukuthi angancedisa kakhulu.
Indawo le ekhethiweyo ubona ingani ifanele yini ukuthi abantu abavelele endaweni ezithiyeneyo bazayifinyelela?
Yes, ngibona ingani indawo le ngokukhetha kwayo ingaba iqondile sibili iphakathi isecenter kwemganini iyephakathi laphakathi kwemganini. So abantu bonke abemganini abembundana abereijimu bonke babe kuthi eduzane kibo ngoba bonke laba bantu babone ekhilika nxa ngikhangele ukuthi kuninjani.
Kuyini elikubonayo kuward yenu ngomkhuhlane lo we-COVID-19 njalo kuyini elikuxwayisa abantu?
Sethi kubonayo njengezinkokheli siyakubona sile ukuthi inamba yaqansa abantu bayafa ungabona suzuza ukuthi for umuntu oseduze wakho isikhathi esiningi anti sasithi nxa sikhuluma ngakho abantu bethu akuyitshengisi one umuntu wabulawa yi-corona kodwa kathesi bakithi umakhelwana bonke sikukhangele siyakubona and bayafa ngobuningi. Esikucebisayo ukuthi bakithi one kasikunanzelele ukuthi akula munye umuntu ongakuphusha ukuthi ongami phakathi kwabantu abaningi kodwa esikucelayo ukuthi akasikhangeleni sikhuzaneni nje siyizakhamizi ukuthi bakithi okukuthana asikunanzelele ukuthi sibuthana ngendlela ezinjani. Ngikuyazi ukukhunye lokuthi ezifeni bakithi asibone lokuthi sibabalutshana kakhulu singahlali futhi ngesikhathi eside sigqokele ama-mask i-social distance sigeze izandla into abantu esibakhuthaza yona ukuthi akube njalo. Ama-meeting lana amaningi ngehlala siwabiza kumbe i-organization layo ethize ithi ngafuna ukuphokuthiwe wathi ngivize izakhamizi yebuthani izakhamizi kathesi siyacela ukuthi hhayi kake kuphumule mijana khonobuhlane sike siyikhangele into nje eyodwa siyicebisane siyibukhokheli. Mina njengewadi sithanda ukucebisa elisebenza laba be-residence association i-BOPRA ngendlela abasebenza ngayo kuhle lama-channel eziqindi wodwad wa-26 and wa-25 ukuthi asikhuzaneni kuba nobunzima ikakhulu ebantwini ababuthene laba abagotshithayo kuyahlupha sile kuba nobunzima ukuthi singakhuzana njani kodwa sabasicela nje komthetho labo ukuthi hayi besincediswa ukuthi abantu bengabuthani nxa sithenga sithengeni sihambeni siyilethelani ngemakhaya kuba kuhle ngoba bakithi kunzima kuyafiwa dadewethu so bese ngicina ngokuthi kulama tuck shop ama tuck shop sesinanzele ukuthi emawadini abaningi bakhona sebegula bebanje ama covid but yethu kunanzela ukuthi kuzothuma umuntu ongkhona obanjiwe kodwa Philippines yethu kanjani iyabiloki ihamba abanye besebenza so khona khona sicela sokuqaphela nini isifo kumakhelwane xa singabona vele sokulezi zima sitshela nini amaqiniso okunye futhi ngikuchoyo ukuthi lanxa ezifeni sikuba khona la case abantu kabatshelana amaqiniso kodwa hayi osichile bakithi uthethe i-covid kuyenzela ukuthi abantu kumbe abafuna ukuzokukhulumisa bebuye sewuspreyiwe
lo ke ngukansilar Mzama Dube okaward 26 emganwini wobulawayo ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje lesikhangelo esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi umphathi ntambo wezomvikela unkosikazi Oprah Mutsinguri Kashiri ukwele Rwanda lapho akhangelelwe ukuxoxisana lomongameli Paul Kagame ngodaba lwabahlamuki bakwele Mozambique lobudlelwano bamazwe womabili. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izikolo ziphakathi kwamalungiselelo okuvulwa. Izikolo zavalwa ekuqaleni kukaNhlangula zimele zivulwe ekupheleni kwayona leyo inyanga kodwa ngenxa yokuqonga kwamanani ababanjwa igciwane leCoronavirus lababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 azisavulwanga. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7. Hayi, siyabonga ukukhuluma uGilbert Gala, sibonge uKips Dube, sibonge uTungameli, sibonge bonke abasakazi abasebenzela iStudio 7, sibonga ukusithulela izindaba ezimnandi kangaka azisixwayisa ngomumo welizwe lakithi. Hayi, kubuhlungu khona nje njengoba nisizwa neratio khona ICT emashonal and 7 emandebeleni is 3 is true because we are the second option eZimbabwe ezweni lakithi. Siphinde sithi ke lo mbuso okhona usezozenzela ngoba into kumele sinanzelele ukuthi abantu abajoin iqembu lakithi elingumthakazi sike sizimeleni sicontrol izinto zakithi abantu beke behambe nje neqembu lakithi abalaziyo abalizwayo elibamelayo endaweni zakubo hayi ukuthi kusuka abathabi le Mpumalanga bezosiphatha ngapi. Yabonga.
Hayi, bona ngisakubonani balaleli labalandeli besitikise lami ngithi ngiphawule lapha hlobo sami iyabona indaba le kuyaphawulwa ngomunye ekazaba hayi bakithi yayehlula umdala leyakeza asike sizamene ukutshintsha sike sibone liyamanye amaphathi sike sime ngezaphu ngoba izaphu eyiye yakhulula abantu yehluleka abanyithi angisoze vele ibe yisayandawo njalo kumbe sengiphawula langalowo ukuthi uma abantu bephawula la babuleke bechuthuza hey ishona hey anzake ngizwe ishona nina isithi iNdebele hhayi asike siyekeleni bakithi ukuthi uhlevana ukuthi siphathane ngale ndlela akusoze kuyikusise ndawo lokho hhayi akusoze kuyise ndawo hhayi
ngiyabonga kuStudio 7 okhulumayo uJosephat Moyo. Sizwile abantu bekhuluma ukubana kuhlupha kuphi esitshoneni leMandebele sizwile ukuthi esitshoneni kungcono lakithi. Siyabonga Felix Magalelo obhodile ilizwe indawo zonke kodwa usibhode usuphuma kuMDC khonapho siyazibuza ukuthi why ubungkhona uqala ukubhoda manje. City question mark akompa sibuye la kubaba lo othi sivotele uSibangelizwe umtakankomo asinyenza njalo sizozibisele emuva uSibangelizwe asomuntu ongawina manje uSibangelizwe labo Peter Ndlovu laba kuthiwa bafuna ukungena kupolitika bame bangene ebandleni eliseduze nothi ukuthi ebethu bavula eyabo iparty abangene ku-MDC kawandle emthwakazi manje ilama chances amancane ukuthi ngawina kube bayabambana wonke amaphathi kungabile ziqembu qembu inkinga yokuthi wonke umuntu usedonsele esikhwameni sakhe.
Okhuluma layo uSimon Maseko ebhamba. Oh, vele umjwayele ohlala ehlutshwa zindlovu kwamakhulela so yikho hayi ngithe ngikwazi ukuthi kusisize usikhali ngofisi elingaphezulu ukuze umsebenzi ube right
ngivuka kanjani bomama sithemba sivusiwe emakhaya omthandazo ngale ekuseni alikwazi ngena esikhathini somthandazo kule ngoma engiyithanda kakhulu ingoma ithi bekunzima endleleni yami ngisinde ngomkhuleko uhambo lwami belunzilezinkedama kodwa namhlanje ngithulela inkosi ngokuthembela enkosini ngokukholwa kuye ngilandela yona engikhokhela ekuphileni kwami ngizophakamisa ibizwi layo ngazise abanye bashonile abazali ngasala emhlabeni ngedwa lapho ngafunda khona ngojehova ibisithathekisa ngaphansi isicina ibisisithi lingamangalizi hlobo mali bona ngisezenje ngifundile ngosemakade la ngamazwi oyabe usuwatsho mhlobo wami usunqobile phakathi kwezilingo lezi esiphakathi kwazo sengathi unkulunkulu kazibone yena ezibona nxa unkulunkulu esesitsho esesidingena ekujabuleni kwenkosi yakho usunqobile ngamazwi oyabe usuwatsho ungazwi ukuthi unqobe njani phakathi kobunzima obungaka ezilingweni esibhekane lazo ekufeleni esibhekane lazo asisela bazala sisela zihlumbu sisele sinjalo kodwa uthina ngokuthembela enkosini lokukholwa kuye ngoyilandela inkosi yona ngikhokhela ngaye nale ekuseni izihlobo ezithandekayo asiyilandeleni inkosi noma kunzima ye abanye imithandazo isiphenduliwe izihlobo sezisilile abanye imithandazo bathandazile kodwa unkulunkulu wakhetha ukuba azithathe izihlobo ngizithandekayo ungasimangalisi njalo kungasizwisi ubuhlungu kakhulu ngoba ingoma yatho ukuthi lingamangalisi hlobo nxa selibona ngisezinje ngoba ngifundile ngosimakade umliye ekade engikhokhela loba engaphendulanga mthandazo wami ethethe izihlobo sithanda ukubonga ngaye nale ekuseni bathandekayo mayuyo nkosi sihawukele siyancika esihlalweni sobukhosi senze senze intando yakho ngazo zonke izikhathi kwenzela ukuthi lathi sithole usindiso lokungumthandazo wami ngaye nalekuseni ngiyathandaza amen
ey livuka njani msasazi radio sethu ngithanda ukuphawula kancane lapha ngabantu bakwi-WMDC Alliance abake bekelane le mthwakazi abake bekelane le mthwakazi mthwakazi yabo isilogane sabo ukuthi shona eyamashona thina vele silwa le system yamashona and thina sichange asifike umphini and asishiswa yitiye isiphephethi sinkwayi sishiswa yitiye isiphephethi yona itiye bona babona i-tribalism kithi yekele i-tribalism ekhona apha emashoneni kanti esininjele ukuthi i-national team igcwele amashona kuphela abavenda kuwo abasutha kulo sizothi thina nxa sesikhuluma sokumele sivule umlomo sokuthiwa i-tribal isekele i-slogan sethu lada lanenzana kwena kwe-MDC wena bobaba welupane wena nguzokhuluma usithi hey Studio 7 ivumela abantu bakamthwakazi lisekele Studio 7 ayikhethi kanti zonke laba nxa ikhuluma ngezano ilekela iyalekela ikhuluma ngezano kando yini why thina singasithi lana ukukhuluma ngezana sifana lana elikhuluma ngezana ikhuluma ngomnangagwa every time lina abantu be-MDC Alliance selayehluleka vele kanti esiliyakhuluma ngomzora hey umakhuphe ehluleka and i-tribalism ilani lina abantu be-MDC umakhuphe kwasekumele ukuthi abe ngu-president lamehlisa lina abantu bakithi besindebeleni angazi ku-MDC vele kuyini elikubona sisahlala selityela into soze sifikele emuva izikhothamathe lingomazibaba namhlanje ngokuthi lithanda into zemzini and soze silifihlele nalini abathengisi lina lina abathengisi lina sathela thina abantu bakamthwakazi vela ngeze ufihlele asitshange asifihle umphini didingana emzini buyana ekhaya ngapha ma
livuka njani bashakazi vuka Studio 7 thina siyaphila ngukhuthe entaba zinduna ngithi mina umanyano wepholadi akuselanto ozayilungisa vele futhi noma nini ngoba usuthengiwe izalo PF ngezimoda amapholisa kabalazimoda emaclinics akulama ambulance ezibhedlela kulambheda abantu bathwele nzima bayahawula kulalamitha kulalani uhulumende kulokuthi athathe imali yona leyo athenge ngayo ngazo lezi motors nika bepolati afali imithi ezibhedlela afaka ama oxygen abantu bakwazi ukuphefumula nika ama policies motor lokuthi bakwazi ukusebenza uthatha izimota ezinika umadhuku akusela into abazayenza sebethengiwe laba kulanto ezalungiswa ngumanyano wepolati ukuthi imota lezi umadhuku uthi baza kuya kulanda abantu besiyokhuluma ngabo lingazo behamba ngazo ukukhuluma la uphi umuntu thina sivotela ngumadhuku asivotela ngumnanga kwathina siyamazi umuntu esamvotelayo so abantu abazakhuluma labo bakhuluma labo bani leyo into engasebenziyo leyo abayenzayo leyo sicela ukuthi ungadlalisa imali yelizwe akulungisa izinto okumele zilungiswe ukuze abantu bazuze inhlala kahle ayikhona lokho okwenziwayo ukuthi ona besidla imali kahulumende beyichaphaza ngalindlela kade sebathengile ngemota zonezo
ku studio 7 siyalibulisa lonke ku studio 7 bese sibulisa abalandeli bonke baka studio 7 mina obulisayo ngube osegoli eSouth Africa ngithi ninjani nonke ku studio 7 nabalandeli bonke baka studio 7 lamazi mbabe wonke asenelika nyabingelela ngithi ninjani bafowethu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ekhuthaza inzondano kumbe ukuthuka. Siyabonga. Kwezemelika, ukuqala komthetho wokuvuselela izakhiwo o-Infrastructure Bill kukhangelelwe ukwenza amagagasi e-internet abambeke lula, lezinye inhlelo zakulezi nsuku zithuthuke, njalo kusungulwe imisebenzi ngenxa yokwakhiwa kwezakhiwo kunye lemigwaqo lamabholoho. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu othi lumthetho uzavuselela umnotho elizwe leMelika.
Ngoba izinto abazikhangeleyo kukhangela izinto eziningi kakhulu, izinto ezifana lama-bridge, sometimes uku-upgrade nje infrastructure ezindaweni ezithiyeneyo. Konke lokhu kwenzani emuntwini? Umuntu ofuna ukusebenza, imisebenzi izavuleka, ivuleka ngakhona lokho izinto abazabe bezenza. Njalo nxa abantu bangasebenza kube sokusiba le mali ezandleni zabantu, abantu bayathenga. So kuzathuthukisa i-economy, kuzanceda abantu abahlala lapha e-America, izizalwane zase-America, ikakhulu laba bebenxenye imisebenzi bengabahambeli kuhle, kuzabavulela imisebenzi. Kodwa ayisikho ukuthi kunganceda umuntu wonke nje jikelele, nxa uthi lapha kuleli lizwe sesibonile ukuthi bakhona abanye abantu ungaze kuthiwa imisebenzi khona. Nxa bengahambanga emsebenzini bazahlala belukube njalo ngenxa ukuthi babe bengafunanga ukusebenza. Mna ngingathi njengalapha engihlala khona lapha e-state se-Washington, uzathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu babe beqhatshwa kodwa umzwa omunye umuntu olokusindika ngisebenzi, kodwa uhambo kwesefuye kubhalelwe i-hiring, u-FedEx uthi hiring, i-construction company Lambertin ithi hiring, i-farmers ithi hiring. So kuzafanana lakhona lokhu, lokhu kuzaletha imisebenzi eminingi. But kodwa nxa umuntu engafuni ukuyasebenza kuze kumncede ngalutho, kuzanceda abafuna ukuzinceda, abangafuni ukuzinceda bazahlala beloku benjalo. Mina ngibona ngani yiwe into ezakwenzakala. Hayi, mina ngokubona kwami ngibona ngani kuzanceda kakhulu.
Siyabona njalo ukubana umongameli Joe Biden uthi yena inhlelo zakhe zihamba kahle.
Hayi, umbuzo wakho ngenhlelo zikaBiden. Okuqakathekileyo lapha yuthi inhlelo bani uBiden azilethayo. Uletha inhlelo ezithandwa ngabantu kumbe uletha inhlelo ezithandwa kunzima lapha uthi ngalesi sikhathi sithi thina singathi ukuthi inhlelo zikaBiden zinjani, kaziphumeleli. Sikhona ezinye eziphumelelayo, sikhona ezinye ezingaphumeleliyo ezivalelwa ngama-Republicans njengokusitsho. Okukhanyayo lapha yukuthi ama-Republicans awe-Senate lawe-Congress bazahlala beloku bephikisana lokulethwa ngu-Biden. But uBiden uzakwenzani nxa inhlelo azilethayo zithandwa ngabantu? Uzagcina sithatha inhlelo lena sizane siyazifaka ebantwini ezihamba ibhoda ilizwe ukuthi atshela abantu ukuthi yikho lokho ngifuna ukukuletha, kodwa abantu libavotelayo congressmen labo bayazivala. Then abanye abantu sokuzaba kube yibo ozamele bafake ipressure iCongress leSenate ukuthi bavotele izinto ezifunwa ngabantu wathi ezingafunwa ezifunwa yibo kuphela. Ngoba umuntu yena ngehlezi endlini izinto ezimhluphayo ezakhe uhlukuluzwa izinto eziqondane nempilo yakhe. But kwiCongress leSenate nxabe seSenate ngale bona bakhangela political positions zabo. Esingamelanga sikukhohlwe lapha ukuthi nxa uBiden efuna ukwenza izinto ezilethe ukuthula kumbe ezilethe ukudla ebantwini kumbe ezilethe umsebenzi. Ama-Republicans afuna ukusebenza, ama-Democrats afuna ukusebenza, bonke nje lokuthula bayakufuna. Izinto ze-social justice bazifuna, fair wages bafuna ukuhola imiholo ephakemeyo. So umuntu ose-Congress lo seSenate engakuvala lokhu, nxa uBiden engabisela izinto ezinjengalezo ebantwini, abantu bazawenza ukuthi babe lakho ukuthi o-Congress babo, o-Congressmen babo labo Senate laba bayi-Republican Party bavotele izinto ezifuna uBiden.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi ecubungulayo izombusazwe. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inani lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osokubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasasebenzi kuhle. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gandhi.